Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshezi sithi kulokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalesi simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba ongenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowetshukela owe-diabetes. Ingcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism. There's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood. And all of these are factors in fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kuko wonke ezilolonga umzimba kakuhle, kodwa nxa engananzeleli akudlayo, i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula, kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho, njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana ezifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products, so but ukufuna vele siyafuna, but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni, kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kathesi asikutholi kakhulu, sisijayele okwesilungu yikho esikudlayo kakhulu.
Ikhansil ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ikhangelane nalo ludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lendubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka, besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wali ikhansil.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocacy, nutrition advocacy, food and nutrition security advocacy. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the healthy foods they are supposed to be eating.
Ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi, ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela-ke ebulenjini ubusuzisiza, ngoba kaningi-ningi uzabuyela-ke ekuzimukeni okwedlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisane lalolu dubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga elolonga umzimba, ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amaningi okufana lemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela eliningi, lokungadli-ke okufana lokudla okulamafutha engezeleliwe okubikwa ngokuthi yi-junk food esisanda-ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, le rayisi eyamakhaya kulaleyana-ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lumsebenzi ukuze bekuphathise. Uzulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthazwa ukuba lomkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginingi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazithweleyo labo balakho ukuba lalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula-ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zigoqela ukuphefuzela, ukuginqa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Mthambe.